azinge abantu bamnyama yaye ngiyathola ngathi isikhathi esiningi umuntu angakholi ukuthi uzabhubha uzakufa. Athe manje umgazi laye angathembi ukuthi uzakufa, so kungenza kathi iwili ngabe ingekho. Oho, wenza ukuthi iwili ngabe ikhona bona laba bejeleyo namaloya labo ezekhetha maybe sekhona vele labanye bemule bomgaba ukuthi befihliwile. So okwamanje singesilukwazi sini ukuthi uhamba njani, but kwandile kwesinye isikhathi ukuthi lo ufanele ethole something kufanele komuntu xa engasakuphiwanga sebefihliwile. Bengafihliwile kutho ukuthi surviving spouse beyiza kuthela i-matrimonial home labantwana. So iqiniso lingaba nzima ukuthi belazi.
Emhlanganweni wabo namuhla lo babe bekhuluma ngani kahle kahle?
Umhlangano wokuqala aluhambe kule wili, iwili yabe ikhuluma ukuthi umufi engafa ngokwane zathungamela ekwabeni kwempahla yakhe. So nxa kungela wili kuba le meeting yokuqathwa i-edict meeting okubizwa khona izihlobo lama-creditors or abale-interest kwi-state ukuthi kwa-appointiwe u-executor ozoncedisana nomaster kudinga impahla ezingabe zifihliwe kulandelela izikweleti lowubhadala isikweleti. So umhlalo oqala kuthiwa i-edict nesintu sezindebeni wawusenzakala after umnyaka umuntu sebhubhile ukuthi isihlobo zazike zihlangane kwabe impahla yakhe. Kwezinye indawo bakwenza emngcwabeni besanda kuqeda umngcwabo bahlangana konke njengemuli ukhetha umuntu ezasala ethungamelele imuli kubhadala lesikwelede elandelela lesikwelede.
Abezikwelede babe bekhona labo emhlanganweni lo
ibavunyele enwano le-interest kwi-state bavunyele bekuye bezokhetha kakhulu ukuthi kumane zaba ngu-executor. And izikhathi eziningi kokuqala khona umsindo ukuthi ama-beneficiaries umama wabantwana ngubunkosikazi bakwazi ukudonselana sibekhethe befuna ukuthi omunye lo mnyaka efuna umuntu ofavorable ukuthi emanage i-state so that becontrol i-state ngoba i-executor nyele wele power namandla oku-control i-state ubebhadala abantu ekhontrola imali le namanje amathuba angatholakala. And as a point of reference uzananzelela ukuthi kuze kufike lanamhla i-state ekasolomon mjuro lokhu ingakafinalize ekazobhi lokhu ingakafinalize ma-state abantu abaningi vele ikakhulu abantu abamnyama ahluphe ukufinalize because i-executor umasters office very corrupt babetshontsha impahla befihle impahla namagqwetha kwesikhathi babetshontsha impahla efihle namawili.
Njengoba ingekho iwili lapha Dube omele athole ilifa ngubani? Ngunkosikazi kamgabe labantwana kuphela kumbe umteni wonke labaphandle?
Nxa ungela wili vele umuntu ozathola into eziningi unkosikazi kamgabe ngezathola indlu obehlala kiyo okuthiwa ngesitshe i-matrimonial home 10 million can get up to about 5 million years or more. So the biggest beneficiary or umuntu ozabhenefita kakhulu ngokuthi ungabile wili unkosikazi wakhe nabantwana abasendlini ababhalwe ama-birth certificate abangaphandle laba abantwana lezinye isihlobo labafowabo labanabakwabo asezithole lutho. Ikanti maybe nxa ewili nxa ebhalile iwili kwakungenzeka ukuthi babe bafakele kuwili.
Ubona kuhamba kuhle yini ukwabiwa kwempahla yakhe nomgabe kungela kulwisana?
I think khona kuzaliwa ingxabano esiyabona ngesikhathi somngcwaba nje ne-DSJ iyayiveza abantu kona kuzaba lohluko olukhulu ngoba kulabantu abanye abazabe be-intitled isihlobo abanye basebenzelayo imali lana engakabi engathathi unkosikazi wakhathesi labanye abantwana bangaphandle izisebenzi lazazichashile direct lazo zile-claim kwi-state.